So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela Studio 7, ngesonto mhlaka 25 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMasringo leBite Bridge. Izakhamizi zakobulawayo zithe gwaqa namhlanje zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla, zidingisisa indlela ikhansili yaleli dolobho engancedisa ngayo.
Uhulumende uyanika abantu emawadini. So ke besizoqelifikile sanazela abantu lama complaints ukuthi amayamawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. Ukudla lokulendlela kuniwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani.
Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo betshengisela besola iholo labo eliphansi, njalo bathi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo.
Kwendaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni waye elemuli yakhe esebuyela kumele athiyele abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini, ikhwelile impuphu, ikhwelile amafutha okupheka, ikhwelile ithukela.
Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, ezamidlalo, leziphathelane labatsha lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMasringo leBite Bridge. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umsakazo weZBC ukuthi umtshayeli webhasi ye-African Link wehluleke ukuyiqondisa lapho umgwaqo obujika khona okubangele ukuthi ibhewuke ilale ngophahla. Uthi imbiko abayithola yayo ikhomba ukuthi ibhasi le ibigijima kakhulu. Abalimeleyo bagijinyiselwe esibhedlela seNeshuro District Hospital, abanye basiwa eMasringo General Hospital. Amabizo abantu abatshone kulingozi awakavezwa ngoba izihlobo zabo zingakaziswa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa namuhla emhlanganweni omkhulu owe-General Council zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla lendlela ikhansili yaleli dolobho esebenza ngayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulo umhlangano, sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Into exoxe ngazo kakhulu namhlanje kokuqala, kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona, uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola i-feedback sananzela abantu lama complaints ukuthi amayamawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 igcina siyanikwa ukudla kuward 24, ward 23 la igcina ihambe siya kuward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokulendlela kuniwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale e-budget eka-council. Ukhansile sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini okuthiwa i-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-counseling kodwa abakuxhongoseleyo ukuthi i-council sokufanele liphume lezinye indlela ezingancedisa ukuthi izame ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kwizakhamizi through rates njalo zisitsho ukuthi le industry ivaliwe. So ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisane lokuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basajesa into ezinjengokuthi engxenye yokukhansile ngenza ngabomi ukuthi ikhampa ibhane yenqayifu enkulu ngavayile ivule ethi hayi vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxayi ubhadala amanzi kuphela amarezi ungabhadali okwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthi leyo khampani ivuke iye phezulu ngezinto ezikhayelwe kakhulu kodwa sesiqhuba ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawa izakhamizi lazo silomlando ukuthi singethane lo council ukuthi amanzi awasebenzise kuhle sinazelize siqansise ama-tariffs ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo amadesi akhona engekho abantu bathi ukuthi khaya sokusiba lo budlongodlongo obuningi abantu bathi abantu babulawa abantu bathontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magesi ngezikhathi eziningi so abantu khonabo bathi ukuthi hhayi sokufanele bele ndlela ukuthi kwengeje izesa
izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamisi
izinqumo esizithethe kubale zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unye ukuthi i-council iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo into besizibhala phansi okufanele lathi sizibhayele ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisuka kuphela ukuthi sisisole lathi silomlando idorobho ngelethu so-ke silomlando sesizabhala ezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggesta lokhu lalokhu abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule yakuthiwa yi-SB farm abantu bathi khanga kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishina bayefaka laphana i-gold lana litholakala i-council ithole iphesenti elingaye-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole ingaye-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years umuntu wayeseyenza imali yakhe yemishina abuye abisele leyo mtshini ukuthi ukhansila sileoparato ngoba le bantu bekhansile abalizisebenzi ka ziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani ngeminye imizamo ebilethe naleyo zama ukuthi incedise
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association sixoxele laye ekhona le kobulawayo Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe betshengisela besola iholo eliphansi. Abanye njalo basola indlela amapholisa abopha ngayo bonke abatshengiselayo kanye lamalunga ebandla le-MDC labalwela amalungelo oluntu besola okuningi okuchiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwababalisi sixoxele siphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Decent Bajila
ngiyesivumelwano samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe futhi umngcwabo welanga lokuhola lokho kuzakwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka kodwa amalunga e-ARPUZ ngobuningi bawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesisini
kambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ke eyabo 76% ubona ingani ingabathabisi
ngesifiso samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ bekuyikuthi uhulumende nga uya kendukisa iholo libe ngedola lase-America kodwa kungasenani nxa belete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona kodwa sihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizwe esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo ziyayilandela leyo mali zikhwele nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise amatitsha ne-US dollar okwakhathesi ebe eyenza ukuthi kumiswe ukuthi intengo zezinto zingakhweli bekungaba ngcono kakhulu nxa kuyukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi sisiya phambili ababalisi bathole iholo labo nge-American dollar
umnotho welizwe lokho bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa baza kwenzani
emabhasini khonapho yikho lapho kulo hlupho olukhona kakhulu siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezisezadingakala ukuthi abanye abafundisa ngapha especially bondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadrobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele ajiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela
lo mnumzana Tisend Fajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo lwamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
lingalithola njani izulu kandaba lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jabalala okhona ngale eHouting Province kwele South Africa. Sixoxa ngokudlelana kwamaNdebele ahlala kwele Zimbabwe lamaZulu ahlala kwaZulu Natal. Sakwamukela kuhlelo baba Jabalala.
Yebo yebo nami ngiyabonga. Sinakho kakhulu ukudlelana nabantu bakwaNdebele ngani ngoba abantu bakaNdebele abantu esibazikahle ukuthi baphuma phi, baphuma ngaphansi kwesizwe samaZulu. Abantu esibaziyo ukuthi bayaphuma bafudula inkosi uShaka kasenza ngakhona. Obakhipha wabhekisa le base nayi ibhoyisini kukhona indawo kuthiwa kamzilikazi la eduze kwebhoyisini Saturday nje le kwakuisibaya sikamzilikazi wabaleka wazoshona le kwaNdebele abanye bayangapha kwesiyabuswa ezansi emaNdebeleni ahlukene phakathi siyabazi vele la abantu ukuthi abakithi okubuhlungu-ke kodwa lokho kumele ukuthi kuhlalele phansi ngani ngoba umnotho wase-South Africa kumele ukuthi sazi ukuthi uma sibabuyisa ngabe sinawo ni amandla okubagcina ngendlela ukuthi umnotho umi ngayiphi indlela kodwa futhi ukubakhoselisa ngendlela ukuthi nawo bahlupheke eZimbabwe izwe lakhona nje asifisi nakancane ukuchitha igazi labo futhi lokho sihlale sikukhuluma ngisho nanini nanini samaZulu ukuthi chaba fwethu siyeke asisho kwi-apartheid ukuthi khona sibachitha igazi ukuthi mhlawumbe khona esifuna ukuthi sibabulale kodwa kakhulu 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 njengoba nami ngumZulu nami futhi kule kukhona abantu abayisibongo sami ngale emaNdebeleni kukhona abantu abayisibongo sami ngale kwaZulu okuchaca ukuthi labantu abakithi
ye nxa sikhola mpho-ke mnumzana siyabona ukuthi nxa lingakhulumisana lamaNdebele pho-ke bangabuya njani khona ngapho nxa sebefuna ukuthi babuye bazohlala kwaZulu kwenzakala khonokho
kungazakala kakhulu futhi ngani ngoba ngisho umntwana kwaphinde angene lo ozalwa khona kwaZulu ebukhosini bakwaZulu ozalwa inkosi uPrincess Magogo okuthiwa lo owagcine baleka kwa-ANC wabaleka ovula iqembu le-ISP okuthiwa inkatha naye washathe ngababuyise balethela lisilo uqobo laso sakhala ngabo sathi nawo abantu ngabakhalela la bantu abagcina behamba abantu befudulwa yilembe angazi ukuthi yiphi indlela abangabuyiswa ngawo naso uqobo laso asifuni nabo nathi asifuni nabo laba bantu.
Singathi-ke kodwa kubakhona yini aseke babuya khona ngapho bevela emaNdebeleni bafika bakhulumisana lani ngokuthi baphila njani kwele Zimbabwe njalo laba bamukela kambe laba bamukela njani befika khonapho.
Uma sizwa ngendaba sizwa bethi bakhona mina ngangingekho njengamje kodwa sizwa kuthiwa seke baya abanye beya kuyinkosi isilo samabandla khona kwaZulu kwaNongoma bamukelwa ngendlela enhle nangendlela futhi e-right. Kodwa leyo nto uma siyibuka ngoba umhlaba usabuswa ngaphansi kwama-president nangombuso nangomthetho-sisekelo wokuhlukana kuyophoqa ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe indawo vele bengayithola kwaZulu ukuthi bengene phansi kwamanye amakhosi bengene bakhe iningi indawo yakwaZulu noma mina qobo lami ngingeke ngisho ukuthi iningi ngoba phela ngiyona inkosi kodwa indawo kwaZulu iningi ma ngingaxoxa behlale bebuye bezohlala kwaZulu. Angikholwa ukuthi uma sebefikile ngempela ngeqiniso sebeqondile ukuthi bazongena ngaphansi kwabazulu ukuthi bengaxosha ngeke bezele kwazi ukuxosha lawo bantu.
Ye, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu mntomdala khona ngapho-ke kwele South Africa ukuthi sixoxe ngezamasiko amaZulu la masiko amaNdebele. Ungathina lokusasa ngenkulumo yethu le baba.
Yebo.
Hayi namhlanje simalapha kuhlelo lwethu ebesiquka khona lo mnumzana Jabalala ohlala khona ngale eGauteng province kwele South Africa. Abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wolivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Kandila o baba mkhulu babe lobo lokoko kandile zinyezi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Yebo 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 mthwaka komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe. Namhla sixoxa lo somabhizimusi unkosazana Samkeliso Chuma yena oqhuba njalo inhlelo zokukhuthaza uZulu ngendaba zempumelelo. Umotivational speaker uqhuba inhlelo zakhe phansi kwesihloko esithi The Winner's Circle Breakfast for Champions. Samkeliso, ngiyakwamukela kuhlelo sisi, unjani?
Ngiyaphila, thank you for having me.
Siyathaba ukuba lawe namhla kuhlelo sisi. So Samkeliso, akusitshele okuningi nge-Winner's Circle.
The Winner's Circle ngayiqalisa because I realized ukuthi we go through ama challenges atshiyeneyo, and as I say, like before I went to America, I think it was February, March, we lost our family home. Saluzindlu yangkhaya, we lost his mother, so we're starting afresh. And I thought, you know what, let me encourage abanye abantu ukuthi even if you go through izinto ezinhlungu empilweni, you have to make a decision. Kumele wena uzikhuthaze ukuthi this is not the end.
Silokhu sikudaba lunye lohlelo lolu mhlaka 31 kulinyanga uzaqhuba umbuthano lapho okuzakhuluma khona abantu abafana lomnumzana Zenzile Ndebele, unkosazana Thandekile Moyo, umnumzana Twendray Shoko lo sinqo nyathi. Kuyini okwenza ukhethe bona ukuthi baza bekhuluma kulumbuthano?
Bathi ngithi Winner Circle, so these people give me ngama winners. Uzenzele for me Samandara always respect, because I look at how he has these young people, abantwana abancane abamsebenzelayo, he has given them ama opportunities to be journalists. Akula msebenzi ezinye, but he has created a platform for abantwana laba to come and work for him and to get experience. And then ilo muntu onjengoThandekile Moyo umamo ubrave. Like in that Kurumayo, you know, on social media, Nami sometimes, she's my friend, I'm like, hey, like, are you really free to say izinto zenezo, you know? So to me, she's a winner. And then Nusmo Nyati, Nyatanda Nyendela Kabangai, when it comes to his servant leadership. And uThandekile Shoko, he's a man that I also admire. He's very consistent. That was uTheBulawayo, he has been pushing the initiative of trying to keep Bulawayo clean. Uyayenza ngothando. For me, I respect umuntu onjalo.
Ukungena kulumbuthano kubiza $260 RTGS. Imali eningi lesi. Kungani uhlawulisa imali eningi kangaka?
You know what? I'm so sad. It's one of the things that engigulisayo, because I've been doing free ama events for time immemorial, and the vision ekadingayo for the event yamhlaka 31 kumele kube lokudla, abantu badle bakholise. It's an experience that I want people to have, you know. And also, I mean, I can't bring abantu abazokhuluma and angibabongi, not that they ask for payment, but ngiyabona ukuthi abantu laba they could be doing other things, but their knowledge, their wealth of experience that in us they tata, you know. And also, you know, I'm not saying ukuthi lami 260 ngilayo, but you know abantu ba spend that imali lapha abafuna khona. As I said, guys, ukuthi ngithi abaningi bathi abakwanisa ukubuya, I've actually put my money, eyami imali eceleni for young people that I've identified, abantu ababona ukuthi laba I know baza benefit from this, and I'm going to give them ama tickets for free.
Hayi, siyakuzwa Samkeliso. Okokugcina ke sisi, tshela uZulu ukuthi abafisa ukuza kulumbuthano kuyini abamele bakukhangelele.
You know how in our society right now we're always complaining about government yethu, ukuthi government yethu bazifaka bona phambili. So with the Breakfast of Champions, I ask all ama speakers on ukuthi can you speak on serving because this is what I believe that we as Zimbabweans we lack. We always think of mina, mina, mina. So with the Breakfast of Champions, we find abantu bebe talents, not to always think about themselves, but to think about abanye abantu. Kodwa ngomunye umuntu, there's nothing wrong. Uhlelo lumhlaka 31 August is at ITF Tea Room. Umuntu asebenzisa gate 1 at Trade Fair. I'm sure abantu abaningi sizawathi Trade Fair ngapi. And iqala ngo 9 up to 12. And kuzabe kumnandi because we are going to have an experience.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele baye.
0772830484. Or you can find me on Facebook. I'm Samgeliso Chuma. And then on Twitter, Samge Business.
Hayi sikuzwile kahle siyabonga kakhulu bekuhle kuba lawe kuhlelo.
Oh thank you for having me.
Ngithokoza muhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram username yami ngu @bigmike3 bigmyke3. Ole balelisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike. Kuyalandela ke udaba lwezokholo lesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamukela kwakho namhlanje ntambama, njalo ngiyathatha leli thuba ukubingelela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje kusihlwa mfuna sike sibale umbhalo ovelela kuTestamente elidala. Ngifuna sikhangele uRute ichapter ka-1 ivesi ka-15 leka-16. Li vesi iyasetshenziswa kakhulu nxa abantu bechata. Ngiza kubala ngalindlela. UNaomi wathi, khangela umnakwenu usebuyele kwabakibo lakubo uNkulunkulu bakhe, mlandele usowenu. Kodwa uRute wathi, ungangincengi ukuba ngikuthiye lokuba ngiyekele ukukulandela, ngoba lapho oya khona ngiza kuya khona lami, lalapho ohlala khona lami ngizohlala khona. Abantu bakini baza kuba ngabantu bakithi, lo uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwethembeka. Abantu abaningi nxa becabanga leli bala lokwethembeka, balutshwana abantu abacabanga ukuthi kungabe kuyinto elokhu senzakala. Abantu abaningi babecabanga ukuthi ngenxa yokuthi khathesi siphila phakathi kwesizwe kumbe phakathi kwabantu abangagciniyo ilizwi umuntu abe likhulumile, njalo abangethembekiyo. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu yena nxa sisiza kuye wethembekile. Lona vele igama lakhe ngelithi wethembekile. Ukwethembeka kuqakathekile. Nxa sikhangele lapha lindaba engiyibalileyo, sibona ukuthi uRute wayelaso isikhala sokuthi aphendukele umamazala wakhe amthiye asuka ahambe ngenxa yokuthi umkakhe wayesebhubhile. Kodwa siyambona yena sithi, hayi, ngenxa yokuthi mina ngangithembise umntana wakho ukuba uzokuba ngumkami, ngenxa yokuthi kasekho khathesi sengikhangele wena. Siyambona esuka lo mamazala wakhe bebuyela kibo lapho umamazala wakhe ayevela khona esizweni samaJuda. UNkulunkulu wenza isimanga kakhulu nxa silandelela lindaba, ngenxa yokuthi abakwaziyo ukuthi siyakwazi ukuthi phambidlana uzagcina ethathwa kakutsha. Uthe sethethwe kakutsha wagcina siba ngukhokho kaJesu ngenxa yokwethembeka. UNkulunkulu kuthi uthi uyaqakathekisa kakhulu lindaba yokwethembeka. Lo ongaso uNkulunkulu, nxa ngikhuluma ngodiabros uSathane, kathembekanga. Khangela abantu abachadileyo, ukuthi abaningi sawubala lumbhalo senze isifungo ngelanga sichata. Khathesi nxa ngiwubalile kanje, ulokhu wethembekile yini kowakho lo ohlala laye? Lokhu wethembekile yini esifungweni zakho zomchato? Ulokhu uzigcinile na? Kuyini okwenzayo nxa kungala muntu okhangeleyo? Yikho khonokho yikho khona, ngoba nxa ungathembekanga ucabanga ukuthi akula muntu ombonayo, kutsho ukuthi vele awethembekanga. Kodwa namhlanje nazi indaba ezinhle, ikuthi ungaqalisa kakutsha wenze isifungo sokuthi emtshadweni wami ngifuna ukwethembeka. Kumele ukuthi namhlanje siphendukeni size kuNkulunkulu sithi, Baba sicela usixolele sethembeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama likaJesu, siletha wonke umuntu adelalele kulabo Nkulunkulu wami abagwenxekileyo behlule ukuthembeka. Basize Nkulunkulu wami baphakame, beqalise kakutsha, bethembeke besiya phambili. Baba siyathandaza kulabo abagulayo, ngiyakhuza umoya wemikhuhlane, basilise Nkulunkulu wami ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga ke Ntungamile Nkomo. Okwamanje ke kesizwe umculo othi ngithanda wena. Lozothileyo silethemba likholisileli uzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Emdlalweni ye-PS League lamhlanje i-Highlanders ke inqotshwe i-Harare City 1-0, kwathi ke i-Dynamos le-Chicken Inn kwaba ngujikelobhanqa 1-1. Hayi ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Sigqiba lapha ke okwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.